Linkuthazo iphume izolo emhlanganweni wobuhlaziya udaba lwenkohlakalo eZimbabwe wona ongenwe ngabantu abedlula inkulungwane ebulenjini be-intanethi njalo oqhutshelwe enkundleni yeTwitter ulawulwa intatheli zindaba uHopewell Chingono. Isisusa salumhlangano luphenyo olwenziwe inhlanganiso yaseMelika eThe Century yona ethi usomabhizimusi olodumo umnumzana kuDakwashe Tagwirei uphethe uhulumende esidukwini njalo ulawula ingatsha zomnotho eziningi kanti ngaba njalo ephatheke kumisebenzi yenkohlakalo. Impumela yaloluphenyo ikhomba ukuba uTagwirei ulabantu adlelana labo ebhanga elikhulu lelizwe ele Reserve Bank of Zimbabwe okwenza athole imali yakwamanye amazwe kuleli bhanga santando. Kodwa usibalukhulu waleli bhanga umnumzana John Mangutshka usekulandule lokhu kumsakazo weStudio 7. Abakhulume emhlanganweni wayizolo baqoqela isiphathamandla seThe Century umnumzana Peter Robinson yena othe amabutho akuleli akhanya esegxile kundaba zomnotho ikakhulu kugatsha lwezokwemba esebenzelana nalo Tagwirei. Ukhuthaze uZulu ukuthi aphatheke ekulwisaneni lenkohlakalo. Amazwi akhe agcizelelwe ngesinye njalo isikhulumi unkosikazi Tsitsi Dangaremka yena olwela amalungelo oluntu njalo engumlobi odumileyo. Unobhala jikelele weZCTU umnumzana Jafet Moyo uthi iPhalamende kumele ipheke udaba lukaTagwirei lolu kuchaywe iqiniso.
IPhalamende ke ile oversight ekusebenzeni kukahulumende nxa kuyikuthi kule mbiko ethi kulo samabhizinisi okhanya ngani khona unikwa ama-favors kumbe uyatshontshela uhulumende imali kumbe utshontshela abantu imali. IPhalamende yomsebenzi wawo ukuthi ke ibisi institute ke investigations.
Umoyo uthi kungenziwa njalo ikomishini engaluphatha loluphenyo.
Sibonile ke South Africa kule zondo commission ekhangelayo ukuthi ubudlelwano kade bukhona phakathi kweGupta family le South Africa abuzange butshontshele yini amakampani kahulumende.
Kodwa usomabhizimusi umnumzana Abednego Bhebhe uthi kunzima ukuthi lolu daba luhlaziywe ngobudlelwano obukhona phakathi kukaTagwirei lohulumente.
Kakulula ukuthi kulungiswe kumbe kuvezwe ngoba phela umuntu lo-ke uvaliwe ugutshuzelwe-ke ngabakhulu bakahulumende. So amaZimbabwenzi kawamanyane abekwazi ukuthi kulungiswe lolu daba asihlanganiseni amakhanda siphumuze la amajaha lezintombi abasibusa kusukisela ngo-1980.
Ingcwethi kwezenotho umnumzana Reggie Shoko laye ulombono ohlukileyo.
Ngazi sikudaleta ikomishin. Ikomishin izafika ihlale kodwa bazasitshela ukubana konke konke lokhu kwenziwa ngenxa yokuthi bazama kwenza ama-sanction busting. Ngoba into zonke ezenziwa nguTagwirei izinto ezazenziwa i-reserve ngesikhathi esikakhona.
UTagwirei ubengatopi ucingo lwakhe kanti lo mbiko esimthumele wona ubengakawuphenduli. Isikhulumeli sikahulumende unkosikazi Monica Mutsangwa laye ubengatopi ucingo lwakhe. Ngimele iStudio 7 ngiseWashington, yimi uNtungami Linkomo.